sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuMfumfu 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abafika phose amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Angeke that umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki.
Ababalisi bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano omkhulu lesiphathamandla zikahulumende kusasa.
Uhulumende usememezele ukuthi uzaba lo mhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye.
Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu eselatshwa umkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela uthi usesizwa ngcono.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle. Sengingcono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu bafika phose amajumi amathathu 27 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane le-COVID-19. Uhlangothi lukahulumende olwezimpilo kahle lubika ukuthi lokhu zokukhuphule inani labantu abalomkhuhlane lo lafika kunkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,882. Phakathi kwabantu laba abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6,327 sebaphepha kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Sokubhubha abedlula amakhulu amabili 228. Odokotela baxwayisa abantu ukuthi balimuke ngoba lumkhuhlane lokhu umemetheka kwele Zimbabwe lakwamanye amazwe lapho sugulwe ngabantu abedlula izigidi ezingamajumi amathathu 35 million wabulala abedlula kancane izigidi 1,034,185. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibeka ukuthi kwele Melika sebesedlula izigidi eziyisikhombisa 7.3 million abantu sebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 209,408. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uDokotela Xolani Ndlovu osebenza esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo. Lapha ukhuluma ezimele njengodokotela.
Angeke that umkhuhlane udedile ngoba i-number of cases oyitholayo iya ngokuthi usutheste abantu abangaki. I-testing esiyenzayo ayikho sezingeni lokuthi sesingathithina inani labantu abale-COVID-19 lilutshwana. Abantu abale-COVID-19 baningi bakhona. Ukuthi nje asika test ukuthi sibathole bonke abalayo iCOVID-19.
Phosa ukugcina Ndlovu.
So abantu kufanele ukuthi beqhubeke bepractice ama measures awe social distancing, ukugqoka ama mask, ukugeza izandla, ukusanitize izandla, ukwenzela ukuthi bevikele ukuyithola iCOVID-19 kumbe bevikele ukumemethekisa.
Singathi ke nxa sikhangeleke ijekiseni phela kwabantu kuthiwa kumele idingwe. Kambe leZimbabwe kuyadingwa yini ukuthi iJackson lay ekuthiwa ngama-vaccine lawa abe khona kumbe kumelelwe ukuthi kuzokulungiswa nje ngabanye abantu abakwanye amazwe?
Imkhuhlane njenge-COVID-19 namanye ama-viral infection vele ukuthi akontrolwe kudinga ukuthi abantu babe immune. Okufana labo-measles, labo-polio laba sefike sake sababona. Ngakho i-COVID-19 i-best chance yokuthi si-control ukuthi abantu bebe le-immunity. And i-immunity uyithola ngendlela ezimbili. Either ukuthi ube lawo umkhuhlane wakhona kumbe uvaccinate against umkhuhlane wakhona. Kodwa ku-COVID-19 awukabi lobufakazi ukuthi uyibamba i-COVID kuyakwenza ube immunikiwe. Ngakho yikho uthola amazwe amaningi sebegijima bezama ukuthi bethole i-vaccine yayo i-COVID-19. Kukanti lathi eZimbabwe khonapha lathi e-Africa kufanele ukuthi lathi siyithole leyo vaccine ukwenzela ukuthi abantu bevikeleke.
uDokotela Xolani Ndlovu usebenza eMpilo Hospital bekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ababalisi abakhalela umsebenzi besithi bafuna ikholo elikhuphukileyo bakhangele ukuthi baza kwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zikahulumende. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema ukanya sevumile ukuthi abezemfundo benze umhlangano lo lababalisi abakhalela umsebenzi izikolo zivulwa ngeviki ephelileyo. Ababalisi babevele bekhonona ngekholo eliphansi izikolo zivalwa ngombimbitho kusanda kuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMathema ngodaba lolu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Siqophe losiphica mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association.
Yebo kambe uhulumende usememezele ukuthi uzaba lomhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye ngalokho sokusenzakala ezikolweni. Okwamanje ke baningi ababalisi abangayanga emsebenzini ngenxa kwehluleka besehlulwa imali eyokugada phela, abanye njalo bezesabela bona ngempilo zabo.
Baningi kanganani kunamanje ababalisi abangayi emsebenzini?
Ababalisi ke abangabe befika mhlawumbe engaphose ngithi mina likhulu lababalisi elingayanga emsebenzini ngokupheleleyo. Kuthe laba bahambayo abanye bakhona benza okutshontshela badlale umacathe bafike bajengisele ukuthi bakhona kodwa babuye njalo baphunyuke. Ngindlela endikeleyo ebesingafisi ukuthi ifike lapho ngoba sifuna ukuthi uhulumende aziqho ukuthi ababalisi bakho ezikolweni njalo ababalisi bayehluleka. Asifuna ukuthi siyenge umuntu loba engubani sithi thina siyenelisa singenelisi.
Uhulumende uyalithembisa lapho ukuthi uzalinika okuyimadlana nje. Liyakuvuma kumbe hatshi lokho?
Nxa sisiyakhulumisana sikhangelele ukuthi sicazulule okuhluphayo, nxa singakucazulula sivumelane, yebo kuzaphumelela. Kungehlula kuzabe kwehlule, nanguphela singeke sibabambe ngenkani ababalisi ukuthi bamukele lokho abakusholayo.
Lina lifuna ukuthi ababalisi banikwe imali enganani?
Ngake ngizake ngithande ukuthi ngichaze ukuba yimalini, kodwa engingakuchasisa ukuthi sifuna imali ethengayo, imali engakhuphula umbalisi, sifuna imali engamsusa umbalisi imbuyisele esikolo imgcinele imuli yakhe labo bejabule bedlile besuthi. Ngakho ke ebesikukhangele sonke lesisikhathi ukuthi ngaye uhulumende usebenza ebisa imali elifaka kunani lelo elalikhona ngenyanga kamfufu ngomnyaka ka-2018 lapho esula khona iUnited States dollar. Aluba abesebenza esiya khonapho ngaye sokungcono.
Usikhica mfundo Sifiso Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Kusenjalo bayakhala abazali ngokwenzakala ezikolo okuthiwa akula manzi lokunye okokuvimba okumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Baningi ababalisi abaya ezikolo labo asebekhalala umsebenzi besesaba ukuthi bengaba lomkhuhlane we-COVID-19 njengoba kungelamanzi kwezinye izikolo lokunye okokuvimba umkhuhlane we-coronavirus. Bafuna ukuthi bahole amadola eMelika hathi imali yeZimbabwe abathi kayisathengi lutho. Okwamanje ababalisi labazali bakhala ngokuswelakala kwamanzi ezikolo. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, usanda kwethula umbiko othi kumele kuvalwe izikolo ezingelamanzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo kobulawayo umnumzana Sandile Musa uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi la ingiphatha ubi kakhulu nxa ngikhangela ngalesi sikhathi sikiso sona. Nxa kuswelakala amanzi ezikolweni sifaka abantwana engozini kanye lempilo zethu ababalisi ezingozini.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu othi kwakumele uhulumende alungiselele kahle ukuvula kwezikolo.
Why yona i-government ivumele ukuthi izikolo zivulwe kungakalungiselelwa? Zonke lezi izintodo kumele ziqale zilungiswe before ku-announce ukuvula kwezikolo.
Unkosikazi sitshengisiwe Ndlovu olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa laye udlela evalweni.
Mina sikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulomkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube lamanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beyezikolo akulamanzi?
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zekhansili yakoBulawayo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo loba nje kusaziwa ukuthi ayasilela amanzi edolobheni leli. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu ubelokhu engaphendulanga imibuzo ethi usemhlanganweni ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uloku xoxozela okumangalisayo phakathi kwamacele eMovement for Democratic Change akukhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe lomnumzana Nelson Jamisa. Kukhanya engani ababili laba bangeke basebenza bonke njengoba uMakhuphe esithi bonke abangena ku-MDC Alliance kuba seze bavunyelwe ukuncithisa kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sikamoyi uMorgan Tsvangirai emhlanganweni we-Extraordinary Congress ozayo. Ukuze sihlaziye okwenzakala phakathi kukaMakhuphe loJamisa, sixoxele umnumzana Josephat Mzakwankulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalo Siziba oku-MDC Alliance, umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi nonkosazana Nokuthula Adonsi abalandela ezombangazwe. UNkulube usungula lolu daba.
Sithuka sikhonza abakhokheli mozana ukuthi sikhangele into e-right le-wrong. Even nje ngaphansi kwaChamisa when is wrong, uChamisa futhi into eChamisa lapha u-wrong. Kuyafana nokuthi umeya enjalo ube yinkokheli yami. Anzange ngaba mnandi kuye ngendaba yamanzi. Le ndaba yokukhuluma esitha abantu babuleke ukuthi amagabha ababengcolile amanzi. Ngakho la ngehla phezulu, evilekathi esikhundla wenziwa ngithanda uyangizonda, angila ndaba lapho. Kodwa ubuntu nibuntu singathi i-game of politics. Unomuntu engumuntu esimfile, into enyanyisayo elihlazo, iyaphuza ibe sobali besegcina into engiyenzayo iyanyanyisa, asonto yethu.
Sathi ubaba u-Ostalos Siziba, ukuthi amabandla lawa amanyane kwenzakala yini wena ngokubona kwakho?
Hayi, mina owami umbono angeke ngakwanisa ukuwukhipha ngenxa yokuthi ngibuye ngimelele inhlanganiso. Kodwa kuyinto engayikhuluma-ke at a personal level ukubana ukubambana kwama-progressive forces eZimbabwe kuqakathekile.
Umlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma u-Ostalo Sirilo onyano ukumbe ibandla le-MDC MDC Alliance. So ungakhuluma laye khonapho sizokuthi lingathini kodwa kolo.
Makhuphe ayizondlowa ukuthi vele kunjalo abantu bangapha ngithi ayisezibabuza kumabandla aphele harare. Kunamanje ngabe kuthiwa vele ukhokhela enganamuntu okuxabana naye nabantu bakithi ngapha bathanda amabandla la eharare ngabe basapota kona loo nto leyo ngaba mhlawumbe abazowina. Kodwa kwamanje bonani kuzoba nzima ngoba bazoba khona kucongress yabo ngeke baphumba ukuyabethani ngesibhakela.
Ye sikasizo
I think ukuthi it's very unfortunate ukuthi indaba ke yokukhokheli be-Movement for Democratic Change ireduce inciphiswe ibe indaba ke
siya kumama unokuthula Adonsi.
Mina ngibona ane akusalungiseki ukuthi bahlangane sokunzima ngendlela singananzelela phela ayisikho ukuthi kungukhuphe kuphela lo Chamisa. It's different because ucaca ukufula abantu abaningi abalama interest. Sikhuluma ngabo Monzo
lapho sizwe unkosazana Nokuthula Adonsi ozimele yedwa, umnumzana Joshua Mzakwankulube olwela amalungelo kaZulu, umnumzana Ostalo Siziba oku-MDC Alliance lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump oselamalanga amathathu esesibhedlela e-Walter Reed National Military Medical Center ulandela ukuhlolwa kwakhe watholakala ele-COVID-19 uthi usesizwa ngcono emzimbeni. Wethule ividiyo izolo kusihlwa esithi unatha imithi etshiyeneyo njalo ukhangelele ukuthi uzabuyela e-White House kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo wenhlelo zonke e-White House, umnumzana Mark Meadows, utshele umsakazo we-Fox News ukuthi base betitibele ngokugula kukaTrump ngolwesihlanu owasetshisatshisa emzimbeni njalo esephefumula nzima. Odokotela bakhe bathi usesizwa ngcono esibhedlela lesi lapho bampha amaphilisi atshiyeneyo alakho ukunqunda igcikwane le-COVID-19. Okwethulwe ngudokotela wakhe kusolwe kakhulu ngabanye abantu abathi akucaci okwenzakala kuTrump ngoba iWhite House yethule umbiko ohambelani lokwethulwe ngudokotela. Omanje umnumzana Joe Biden ancumisana laye kukhetho eluza kwenziwa ngolwezi uqhubekela phambili ekankasa endaweni ezijiyeneyo. Abantu abaningi bachothuza indlela uTrump avimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 besithi wehluleka ukwenza okufunwa ngabezempilakahle. Yena uthi wenza kahle. Ake sizwe uTrump ekhuluma ngesimo sakhe esibhedlela eWalter Reed National Military Medical Center.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ngabuya lapha ngingezwa kahle. Sengingcono. Kumele ngibuyele ngisebenze kakhulu ukwenza ukuthi ilizwe leMelika libe lelizwe eliphakeme.
Finish that job and I'll be back. I think I'll be back soon. And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing and the kind of numbers.
Ngiyabuye. Ngizabuya masinyane sikhankasela ukhetho. Ngiyakuthakazelela ebesukwenza. Kumele siqhubekele phambili ngakho.
Fighting for them. Not just in the US, I'm fighting for them all over the world.
Ngilwela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele.
We beat it soundly. So many things have happened. If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them and others are coming.
Zayinqoba i-coronavirus le kumbe kuthiwa yini? Nginatha imithi. Imithi le ivela kuNkulunkulu.
I say that but we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good.
Lo ngumongameli Donald Trump owethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esesibhedlela kwelemelika izolo kusihlwa. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Bengana masiko
wesenzi bomandla
lo baba mkhulu
namasiko
babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuvuselela usiko lwesintwini. So-ke lapha ngilo baba uPhilani Ncube weMathebeleland Cultural Arts Trust, lo mama osakhilelile uMadube lezi ngcwethi kwezamasiko esintu. Ngiyalamukela izihlobo zami kuhlelo.
Ngiyakwamukela
kutubengabengelabalaungomkele wakho.
Ye, ake utho baba Ncube, siyabona ukuthi lizama ukuthi livuselele amasiko khona ngapho belizama kulezi nsuku ukuthi liyenziwe ngazane ngama-exhibitions lezinto ezinjalo. Kuyavuseleka yini usiko lwesintu?
Hayi, amasiko kahle kahle usiko bone kuqondile ukuthi avuselele ngoba kumekelwa njengokwakathi uma bethiye sikhangela sasitho ukuthi into zonke kacahambi yinkoziqondile. Kusukela nje kwabatha labadala kungani isiko selilahleka kapho.
Ye, Madube ubona ngizani liyadobheka yini isiko khonapho ukuthi liziqondiswe sibili abantu bebekwazi ukuthi lokhu ngokwesintwini lokhu hhayi?
Liyadobheka, liyadobheka. So depend ukuthi livuselelwa ngaphi njalo ngabantu abanjani, but lizavuka libe lisiko. But isikhathi esesikiso abantu sesilahlile amasiko ethu, amasiko esintu, amasiko esiNdebele. So kungale langale ofica kusenziwa amasiko kumbe nxa kule micimbi, because ufica abantu bevunule khona, but isintu sethu kulaba sasilandela, kulaba ngasasilandeliyo njalo. So iyafa.
Ye, singathi baba Ncube elikuvuselela kakhulu kuyini?
Ukuba yibo kwabantu, ukuba yithi isintu sona ngokwaso, ukuthi abantu indlela asebephila ngayo akuseyiyo ndlela eqondisene. Sikubona nje konke sokusenza balahlekelwe ukuphila abantu. Ngakhangela kusukela kwabatha athi impilo asebeyiphileka kuseyiyo mpilo eqondisene engabaphilisa umntu wele mpilo endi.
Ye, Madube, kwini okubambekayo sibili singathi ngamafitshane ungathi ngcono kuvuselelwe lokhu lalokhu lalokhu njengoba besitsho ukuthi kukhangelevini labatsha?
Isiko mina engaphonga ukuthanda ukuthi ngabe liyavuselelwa lisiko lokuthi especially singazazi, uzazi ovela khona, uzazi imvelaphi yakho, uzazi ukuthi nxa umntwana wesiNdebele umntwana wesintwini ugqoka njani, uzazi ukuthi nxa ungumfana wesiNdebeleni ugqoka njani. Esikhathini samalobolo isiko lethu lihanjiswa njani? Ubuhle wesintu ngale mcimbi yokuinto zesintu nje, ingoma zesintu, ukuhlangana kwabantu ingubo zesintu, yikho engxinye singabuyela khona emva sizama ukuthi silungise, but isikhathi sesikiso kula abangasalilandeli isiko abadalaadalaadala abakudala yibo abanye abasasele lesiko but ulutsha kunzima kulabantu ukuthi singababisele muva.
Ye baba Ncube, ungathi ngamafutshane ukuthi lina lingivuselela kakhulu kuyini okuwodwa nje okubambekayo?
Esikuvuselela kakhulu yokuthi ulimi lungabaleki ebantwini bakithi, angazibanda imvelaphi yako yeqakatheki kakhulu ukuthi imvelaphi yabantu abantu bakithi basale belayo kungaze kwakuswani ngokoba u-10 ukuthi ase kuhlukene lamanye amalanga.
Ye lo ke ngubaba uMphilani Ncube weMatabeleland Cultural Awards Trust, lo mama uSakhilelini uMadube. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo muhle Zimbabwe muhle, siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silomnumzana Thando lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19.
Ngiyakwamkela kuhlelo njani?
Ngiyaphila Mike.
Asithintheni udaba esilalo namhla kuhlelo. Awungitshela umbono wakho malana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni.
Sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebehlukuluzekile umkhuhlane lowo. Siyananzelela inani labantu abawutholileyo likhanya kulinani nje eliphansi, kodwa sesehlelwe i-COVID-19 sigcine sesivala amabhoda, savala amabhizinisi, kwagcina abantu sebengakho emsebenzini. Sikhangele ukuthi njengoba songani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi siziphindise kangcono.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I-IM for Bulawayo ilengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sila logatsha lelesithi i-biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ikangikhalenye inhlanganiso othiwa yi-TIBA, Tackling Infectious Diseases for the Benefit of Africa. Sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale esithi i-RDT. Khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbheda, zithole imithi. Olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, okuthi sikhulisane nabantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane nama-challenges alethwe yi-COVID-19. Then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe luhlupho olunje. And then igatsha lokugcina, igatsha lo lesithi ngolwe-resource mobilization, lapho sidinga khona imali, sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo leZimbabwe imelane le-COVID-19.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu, ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso, basukumele phezulu abantu abatsha baba bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bahle baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mningi kakhulu e-Country Park laphana. Basukumele phezulu kakhulu ekuliseni umkhuhlane we-COVID-19, lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM for Bulawayo kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Isikhathi yiso sesihliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo. Ngenani kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7, lapho siqhubekela phambili sithini udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Isikhathi sami sesiphelile, sengitshaya phansi izulukandaba olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigoke, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Siya sinikele lithuba uNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo ezithandekayo enkosini. Kulolu hlelo lokuvuselela umoya, ngoba umoya ongavuselekanga uyadinwa, uyakhathala, ufane nje kwesinye isikhathi lofileyo. Namhlanje ke ilizwi lethu silithola encwadini kaLuka isahluko sika 7 iverse lika 21. Fundeka kanje, ngalowo mzuzu yayiphulukisa abaningi ezifeni nasebuhlungwini nakomoya ababi nezimpumputhe eziningi yazipha ukubona. Ilizwi leli ungathi uyalihlolisisa lona leli vesi, ungathatha laba ababesiza kuJesu ngoba nguye owayekusilisa owalowo mzuzu njengokuloba kwaLuka. Kuthiwa abantu babegula izifo ezishiyeneyo, abanye besizwa ubuhlungu, abanye behlelwe ngomoya ababi nezimpumputhe abangaboniyo. Kutsho ukuthi lapha kwakulabantu abafakwa ezigabeni ezine zokungaphili kahle, ababedinga usizo loncedo. Labo ke ababesezinhlungwini, siyakwazi ukuthi kulula ngobana umuntu uyabamba athi kubuhlungu lapha, lesifo esimbambileyo ulakho ubana isifo lesi singidla kule indawo yomzimba wami. Udubo lukulaba ababili laba abalemoya emibi lezimpumputhe. Lathi umoya omubi onjani? Kuthi abasindiswa ke imoya emibi yakhutshwa kubo. Umoya omubi utholakala emntwini owenza izinto ezingahambelani ngalokho okukhangelwe ukuthi kube yikho. Mubi lowo moya ngobana kawulabuhle kulowo okuye. Imoya ke ibuya ngendlela ezishiyeneyo. Eminye imoya emhlawumbe ngapha ngivuka nje, eminye isukele kwena lowo okuthiwa ulo moya. Kodwa usala ukuthi imoya le igcwele ebantwini abaningi. Imoya yokubulala, hatshi ukubulala ukukhupha umphefumulo womuntu, ukufisela abanye abantu izinto ezingabaniki ukuphila okuhle, ngumoya omubi. Abanye balomoya omubi wobusela. Umoya omunye ngomona, wenza umona. Awukhathalekile ukuthi ufunde okungakanani, lesikhundla esinganani, ngubani. Bakhona abantu abalomona, sengisho lasezinkonzweni. Kuze ukuthi lanxa inkonzo siphelile, asole kade ukuthunyayelwa iBhayibheli liphethe, isihlabelelo siphethe, unikele lomnikelo. Kodwa ulomoya omubi womona, ngaboni into enhle ingaphuma kumunye umuntu. Kulomoya oweyisana, kulomoya okuzitshela ukuthi mina yimi, kakho omunye ngaphandle kwami. Imoya enjalo uJesu wayikhupha, ivele kayifuneki, ngoba umzimba womuntu elithempeli kaNkulunkulu. Hlola izenzo zakho, hlola imikhumbulo yakho, uye kuJesu uza kukhupha lowo moya omubi. Lawe uze uyimangale ukuthi kambe yimi lo esengihlala kuhlela abantu ngabasangenyanyi, ngobana umoya omubi uyabe usuphumile. Bahamba kuJesu wabakhipha imoya emibi. Sondela lawe, vuma nje uthi, Jesu ngicela ungikhiphe lo umoya omubi engilawo. Umoya omubi kawudalelwanga wena.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo engcwele, nabo abantu bakho balemimoya eminingi njengoligiyona, lesi sikhathi sicela ukubana bahlambulule emoyeni emibi ebaswelisa inhlalakahle lokuthongo. Ngegama likaJesu, moya emibi phuma ebantwini bakaNkulunkulu, uye lapho umile uye khona. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntukamele Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngo Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.